Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 17 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bonke siyakwazi ukuthi uJenifan Mswere, uJones Msara, oGarwe lakoZiyambi abakhuluma nge 2030. Kasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Mason Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Bunanzwa usuku lwePresident's Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqalise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Mnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni, kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezanu-PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi esethula amazwi la, umsakazi we-ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezanu-PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuZANU-PF phakathi kwalabo abafuna Mnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sisuxoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalela ePhalamende elilunga lebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho, yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJenifan Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboZiyambi abakhuluma nge-2030, kasonto abazivumbele yona bona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona yinto abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwe izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajika i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle, yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa, nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
Umnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyikuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani lesi lesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba ngu-king munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi, ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda wake waba ngumeli weBhinga edalela ePhalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku 2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi yena hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikho khona uma esithi yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azavize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuzanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kudla ibandla leli, ibandla lezanupiyefu ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hhayi mina ngisakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyiwumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhayela ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengezanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla lezanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lo muntu esimfunayo kuzaba ne-congress, abantu bazahlangana ku-congress, kulapha okukhethwa khona abantu abaphakamisa khona izandla, kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF njalo wake waba ngumeli weinsiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqela i-African Union, i-SADC, le-East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elilabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bavikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngele-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dewey Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila kuthola ukuthwalele nge-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano lamathuthi eRwanda kube sokusiba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kade seRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 lapha uPaul Kagame eke waba kubutho lika Museveni ngali belilwisa la uMuseveni la seselilindwa licatsha besalwisana khona ngale labe uUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abo kaso zabohle ngenxa yokuthi bale support isupport evele emazweni ngalamabili engwaqabuleyo iUganda le Rwanda
ye kunapho ke babadube nxa sikhangela sijula sibili kuthi ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempilo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo so ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC iminjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhaya iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe so ungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazalithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotektwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona so bazalokhu besondela bethathe ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi la enganjani angethuka khona ngoba siyakunanze ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe esadik uthitekedi esikhathini esiningi uyabe ngekho umongameli we-DRC so khonokhana kubunjwa khona phana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazawela ukumele ithathe ilizwe lela kancane kancane bazibagcine sibise bengasasuseki ezihlalweni abayeze bezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni
lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumo zokubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba ele Melika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa nguhulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kunhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunanzwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandele zombusazwe weMelika njalo esizalwane seZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu. Lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekucelebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George njengoba imhla 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakulelizwe abenza umehluko omkhulu.
Singathi luqhubekela phambili luqakathekisa na kumbe sekulusuku nje oluba likhe for kwabanye?
Hayi, ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi i-commercial holiday nje, ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo. Ungabona ama-adverts akhona, President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa-ke noma luyi-federal holiday aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe, angithi ngapha i-winter kuma-states agodolayo kakhulu, abantu bayabezivalele ezindlini, so alungeke lufane lamanye ama-holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana. Kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika George Washington eMount Vernon Virginia, nokufanayo futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika ubesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Kusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa lonkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa koBulawayo ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele, ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sikurehabilitator siyabe sikunika imedication, siyakhangela udokotela uyaqala ukukhangela vele sicela sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana lomntwana uthatha into etshiyene, then sesikufaka kuprogram kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi sibatshengise ngendlela eziright ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibantu entertaining is something else. So basically them away from that locus, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, whereby we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe kungahluphi yini, babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka kono kuthatha izinto zabo kumbe labe liphonguba nxa libanike mbijana kumbe kunjani?
Oh no, they do ngoba saphela ba voluntary siyabaphika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Akula muntu ofuna ukukhitshwa kutsha ukhandisa rehabilitation ngoba bayabupholisa phela bakwenza, uyabona. So sithina singabangenisa phakathi, eyami irehabilitation ngikhuluma ngeyami. Mina ngiyabenza bengakhanuki ilokhu uza kulakhe kunje ngilama gym. Baya gyma. Wesikhathi siyabakhipha sinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sile siyabawosisa sile entertainment legazibo amale different games. So ziningi izinto esilazo eziba-entertainayo, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezwe ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bezwe ukuthi progress yabo. And then lo social worker khonaphana, u-social worker laye owabe ekhuluma labo ama-needs abo aba-advocate-layo nxakwe ukuthi balama-needs, because labo kufanele belibe ama-needs abo. Then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family. Lokho update family ukuthi kunje wesikhathi esiningi bayo bezondela ifamily vele bengabaletha khona pha. But diet wise they are abaningi abaspoiler.
Kuba spoiler ngani? Akusitele mangcobo spoiler ngani
thina. Hayi nje like ikakhulu ukudla. Ukudla babe badla ngasiprocess 6 times a day. Uyabona but okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa. Uyabona ngoba bakuma psych meds. Ngoba abanye bakhona njani kubaba kuma psych meds because into yakhona igcina sidayala ama psychiatric problems.
Mhm. Abafuphisa ukuthi bakuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isente yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini?
Isente yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Selborne Park.
Abantu bakuthinta njani? Yebo, bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enambeni iUS number yami u-317-519-1473. Rehab directly. 263-78-285-7603. Yi number yethu e Valley of Hope. Again 263-78-285-7603. Zonke ze available ku WhatsApp. Eyami yi USA number, but la available ku WhatsApp.
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esileklinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseMelika. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama Mighty Warriors selulubhekise eAngola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON qualifiers enkundleni ye Stadio Joachim Dis eLuanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona elikhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazela lo daba sithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxela umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani ichance yokuthi Ncube ezilayo awalizi ngathi iligi yabafazi isenza upgraded a bit players are now fit compared to ukuthi kudala iligi yethu yayi-on off but last season imidlalo ye-successful iligi yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo naleyo so anginethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu kutournament eyadlala last year waba wathatha i-Golden Glove ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikuwayo ama-free foreign breast immaculate ipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-Israeli laye ukhona so yeah and our strikers they're good. Ethel was top goal scorer last season ulike and tournament so lethemba ukuthi sizadlala kuhle.
Singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima.
Iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma social media awo ngananzelela ukuthi preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affected ukuthi thina elethi iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga ngibona ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawuzela idinga last night send off sibone nje konke kuhamba kuhle even kucamp lapho bacampe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the ZIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi
lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ayishabonga ronyaka izulu ngathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe akusekho okunye abantu abangaphila ngakho. Kodwa ayishabonga inkosi ronyaka. Nabonga ngumasengwa okobulawa iphumi lamadonkini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani noma nje iindaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa ke hayi lami ngilengisike elijikayo kuzanu PF. Zobohla amanyosi, thina singabanye abantu esivele sifanele ukuthi singandleli kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezanu akudingi thina, kuright impela, yekelani bezehlulekele bebodwa. Ngoba bathi besenza into le lokuze nokuthi bathathe izanu bayenze ukuthi kungani ukuthi amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially izaphu, beqamba amanga. Izaphu ine-90% abantu baseMpumalanga. And saqhubeka saye siizaphu yadiliza izanu, kanti vele i-M yabo ukuthi bebenze one party state. Kanti vele wayengakhulumanga yena ngokwakhe umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenze one party state. Uyagula lo.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befaka amabox. Siyacela bebe serious bonke abantu bezanu-PF bengazodlala ngabantu lokho. Okwenzakalayo kudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi, akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane Steve, baStudio 7 basakazi bethu linjani night nasiyaphila. Cilani ngike lisibuzile. Uchumo Gawule noma lakhe inkomo ngathi bonke nje abantu bemathibile le ndaba kuzano indaba le ekuthiwa isindebelo fanele sife esikolweni sasafundise ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba sibuloko sibazi ngoba ibhizi nge-30 kamnangagwa le nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isindebelo fanele sife. Cerani besiphendule nje uchuma singabantu bakwaMthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isindebelo sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni kubhalisa ishona ukuthi ayi-language yakuqala, sicela besiphendule ngonapho uJoseph lo uMalaki Nkomo.
Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifunda, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sengani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye, sithola izilimo amabele esike siphumule ukuthenga impupho bakithi emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi, kayidlalwe phele yami lami Studio 7, kanti kuphambana ngapi?
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela kubandla leZANU-PF ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke ehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele-DRC. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.